Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping usefikile eZimbabwe. Umhlangano omkhulu okuhlaziya indlela zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV kuzwekazi le-Africa oyi-ICASA uqale lamhlanje eHarare. Kuhlelo lwezamasiko lamhlanje sihlaziya udaba lokucolwa lapho intombazana isiyakwenda. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngomhlangano we-ICASA khona kulilanga lokunanza umkhuhlane wengculaza umhlaba wonke jikelele i-International AIDS Day. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 low 15460 shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ku-VOA Ndebele.